sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngomgqibelo omhla ka 11 Nhlolanja 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeinsiza zibanjwa ngamandla ukuthi zihlawule imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mgabe.
Hayi, ibandla kalibhidliki, omubi nguyophumayo elandela omubi. Ibandla kalibhidliki yilo eseliqina nkoke kathesi ngoba sokusala bona abalande iphatha.
Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First zilandula imbiko ethi ukuxotshwa kwenkokheli lokusuka kwenye kutsho ukuthi selibhidlika leli bandla.
Izakhamizi zeRosettenville lapha eTurfontein, eJoburg South, zihlala zikhombena ngabantu laba abajayisa ama-drugs ngoba iRosettenville iyazwakala kakhulu ngendaba yama-drugs ngoba kugcwele laba abakubuya eNigeria.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zidlela evalweni kulandela udlakela oluqhamuke edolobheni leRosettenville. Ngayona le iviki zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zeinsiza ezaphiwa amaplazi nguhulumende zithi zibanjwa ngamandla ukuhlawula imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Idili leli likhangelelwe ukwenziwa mhla ka 25 kuyona le inyanga eMatopo Preparatory School. Kulembiko ethi kuzasetshenziswa imali edlula izigidi ezimbili, $2 million. Sixoxele sinye isakhamuzi seinsiza umnumzana Xolisani Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuzakhamuzi zonke nje $2 million ngomuzi. Imali ithaye ngebhedi zikaphezulu.
Kodwa izakhamuzi zona zithini?
Izakhamizi obviously eziya ziyakhala zithi hayi ngathi loku kuhlukunyezwa but aziyathoyisi. Naw uyazi iindaba lezi zesitede ezirisetlement abantu balandela konke okuthiwa yiphatha.
Okutsho ukuthi lina abaku-resettlement yinokuthi ababhadala izakhamizi ezingekho ku-resettlement ke?
Hayi, ngoba mabuza kwezinye iindawo ezingekho ku-resettlement hayi bathi bona bakuzazi futhi ukuthi ma-resettlement abantu futhi abantu abaphiwe umhlabathi kumele bebonge phela. President
sike seza ukuthi kuthiwa kulabanye ukuthiwa bakhiphe inkomo uke wabezo
hayi lokho kuze ematopo yokhunywa abantu bathi ematopo laba ukuthiwa bakhiphe inkomo especially laba
manje ubona ungani ungayekela ukukhipha idola kuyayenzakalani
obviously ngathi sekele ukuthi idola yathi yakusaziwa nje umuntu opposition ukuthi next time akuthi izinto nje wabele orayisi wabalo fertilizer bakhapha ngeqembu obviously elipheleli ngeyikhawuza ukubalekela embuzi kuzakhamizi kuzophiwa imbuzi so obviously khona abanye bazozihlela khona abanye bazozihlela.
Hello ke ngumnumzana Xolisani Khumalo isakhamuzi seinsiza ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eInsuza. Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First umnumzana Reika Ukonde lomnumzana Sylvester Nguni kunye lomnumzana Gripa Mtambara zisuke kuleli bandla ngolwesine kulandela ukuxotshwa kweinye njalo inkokheli iyasungula leli bandla. Lezi ziphathamandla ezaxotshwayo ziyalandula imbiko yokuthi zixotshiwe zisithi oxotshiweyo umkhokheli webandla unkosikazi Joyce Mujuru. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Max Mkandla.
Hayi, ibandla kalibhidliki, omubi nguyophumayo elandela omubi. Ibandla kalibhidliki yilo eseliqina nkoke kathesi ngoba sokusala bona abalande iphathi. U-president kumbe u-interim president onguye okade ebekiwe laphana ecelwe ngama-province wonke engu-10 ama-PC nxa enguyo okhuphela abantu besona abantu bona labana bebesebelandelela abantu abakhutshiweyo then yikho lapho kule problem khona. ngoba balandele abantu abaxothiweyo abalandelanga iparty. Iparty isala lo president. Nxa iparty isiba neproblem kumbe isiyo emakhothi isiya ngaphi, kuhanjiswa upresident onguye oyabe ekhokhela ibandla lona leli.
Abanye ngabathi bona kukhanya abaphumileyo bekuziphatha amandla ezilohlonzi asebesele abalamabizo amakhulu. Kungakuliqiniso yini lokhu?
Hayi, amandla iziphatha amandla eziyabe ziphumile ziziphumele nje zisiya zihlalela laphana ukuthi ziqale kubonakala ukuthi kulwe uthuli soluhlezi phansi. Kodwa sona siphi siphatha amandla singakhohlwa phela ukuthi khona sikhuluma ngabantu abaphume kuzani bexothiwe kumbe voluntary belandela umama lo othiwa ngupresident uMjuru. Ngiyathi bemlandela. So yisiphi siphatha amandla esilekizwe likhulu khona la?
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla isiphatha amandla sebandla leZimbabwe People First obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Lalelani ihlandla lesibili lohlelo lwethu lapho esiza kubanisa umnumzana Mkandla lengcwethe ecubungula izombusazwe sihlaziya ukudabuka kwamabandla ezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe zidlela evalweni kulandela udlakela oluqhamuke edolobheni leRosettenville eSouth Africa. Lolu dlakela luqale ngemva kokuba izizalwane zeSouth Africa zithethe umthetho zawufaka ezandleni zazo zahlasela abokuza abagoqela beZimbabwe abacatshangelwa ukuba baphatheke kumisebenzi yobugelegeqe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Abel Khumalo ngalolu daba.
Abantu abangela maphepha uthi kufanele babotshwe badeport ngoba cabanga ukuthi babakhoze icrime. Kune-crime yama-drugs ne-crime yalaba ababamba inkunzi abatshontsha imoto nalaba abalama abalezindla abagcina laba abadayisa umzimba.
Yesizwa kuthiwa kukhona okuke kwayenzakala okubangele ukuthi umeya akhulume amazwi wona lawa. Kuyini kahle kahle?
Izakhamizi zeRosettenville lapha eTerfontein, eJoburg South, bihlala bekhombena ngabantu laba abadayisa ama-drugs ngoba iRosettenville iyazakala kakhulu ngendaba yama-drugs ngoba kugcwela laba abakubuya eNigeria. So abantu bagcina bethatha umthetho bewufaka ezandleni besiyoshisa izindlu zama-Nigeria lapha abasaspekta khona ukuthi kungabe kudayisa ama-drugs. So ngesigameko leso kusenzakala lokho kwasekubuya yena umeya ngalolo suku kushisa izindlu lapho wabuya wazo-adresa abantu. But the way a-adresa ngayo akusichazanga thina njengama-foreigners ngoba incite violence i-xenophobia ngoba kungathi ublema ama-foreigners kakhulu nge-crime. Yet wonke umuntu wenza i-crime lapha regardless ukuthi ubuya ngaphandle kwelizombo ubuya la. Tunga-check abantu abatshontsha imoto ngama-locals. Angikaze ngibone umuntu weZimbabwe otshontsha imoto. Ama-drugs ye ngabantu be-Nigeria. Naba abantu beZimbabwe angibavikeli. Bamwe bayawenza ama-crimes.
Okutsho ukubana nxa sitsho yena umeya ukuthi abantu bokuza yibo abawonayo awuvumelani lakho?
No, angivumelani nakho ngoba vele yena mhla evotele ukuba ngumeya wavele wakhuluma i-first address yakho wavele wathi ama-foreigners i-Joburg is infested with foreigners, doesn't like it. And vele siyamazi ukuthi ubuya kuyiphi province eLimpopo. So abantu beLimpopo they don't like ama-foreigners. We know that ukuthi amaPedi they don't like, they always talk bad about ama-foreigners, especially ama-Zimbabweans. So it wasn't surprising ukuthi ngizwe mina ngokukhuluma khona kaye kwenza.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa ubekhuluma ikhona le eSouth Africa. Siphinde saxoxa lomnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena isiphatha amandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa simbuza ngodaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthetheni kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela kuwona lo umnyaka. Siqale sambuza ngodaba oluphume kuyona le iviki emaphephandabeni oluthi uhulumende weSouth Africa usethethe isinqumo ngalolu daba.
Asikwazi ke khonapho siyabe sesengezimithiyo bengabe ekhulume la bengabe ngakhulumanga layo kodwa ke okuleqiniso okumele sikuchazise ngokuthi sibona nxa kukhulunywa ngalolu daba kusuka kube sokungani kakucaci kahle iqiniso elikhona yikuthi vele iZSP iyaphela lelo kuliqiniso kodwa ukuphela kweZSP kakutsho ukuthi kabusoze kube lokunye okuzowenziwa ukuthi izizalwane zaseZimbabwe eziphethe lawo maphemithi zibuyele ekhaya kakutsho lokho kutsho ukuthi kukhona okungahle kulungiswa njengoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaphela iDZP kodwa kwasekusiba lohlelo olutsha olubizwa kuthiwa iZSP uminista ahlale kuchasisa ukuthi akungeke kuqhubeke kuze kube ngu-amen abantu besebenzisa into okuthiwa i-special permit kumele kube lenye indlela eyenziwayo thina sikhangelele ukuthi mhlawumbe uzachasisa ukuthi yiphi le indlela ahlale ekhuluma ngayo engahle ibe khona incede-ke izakhamuzi ezilapha ezaseZimbabwe
okokuthi i-herald ingaba ithethe na imbiko yakudala ngoba kukhanya sobala lapha ukuthi lokho kuthiwa ukukhulumile wake wakukhuluma
owakukhulumayo ungqongqoshe wathi yena iZSP iyaphela ngibona nje khathesi bengafundi lo daba lwangikhona kune-Hunter Radio lapho futhi okubhalwe khona ukuthi uhulumeni waseZimbabwe ucele uhulumende we-South Africa ukuthi a-extende ama-permits so-ke ngoba esikwaziyo vele isikhathi esiningi uminista ugigaba nxa kuyukuthi kukhona azakwenza baza ku-announce uyaxhumana lo minister we-Home Affairs owaseZimbabwe wayekwenza kakhulu lokho kusaphethe ubaba uMohadi wayengu-minister kathi ezinjengoba sokuphethe uminister uThombo siyakhumbula ukuthi baye bahlangana ngomnyaka ophelileyo ePretoria babuye bahlangana futhi lapho upresident uZuma ebehambe khona ebhakatshele elaseZimbabwe so-ke sithemba ukuthi angeke ahambe abikele intatheli izindaba ukuthi kuzakwenzakalani engazange akhulume lo minister uJombo ngokuthi kungenzakalani ngabantu abaphethe ama-special permit
lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-Johannesburg e-South Africa
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje ngisebubi njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Sisile Mathambo Baba Mathambo ngiyakwamukela kuhlelo
Siyabonga baba Nkomo
Kwenzakalani ebubi
Ebubi izulu liyana kakhulu vele silamalanga siphakathi kwamanzi lapha baba Nkomo.
Kwazi selizayichayina lalonyaka.
Kulonyaka sibili kuyathembisa kukhanya sizakhomba ngophakathi baba.
Belilimile sibili okuzwayo.
Silimile sibili ukuthi nje saqala singani siyathandabuza njengoba eminyaka eminingi edlulileyo izulu belingekho. Kodwa sithe sesiqinisa hayi salima sibili izikhonkwane zonke saphose sisazibutha baba.
Inhlanyelo le mvundiso kalizange libe lohlupho lakho?
Inhlanyelo sayithenga sibili ukuthi yayingani isathengeka umnyaka ophelileyo laphana sathe sisathenga khonaphana kubo-October salungiselela sibili. Kodwa umvundiso asibanga ithuba sibili safaba umquba wonalo emakhaya.
Nyakenye lalithole okunganani emasimini?
Nyakenye baba Nkomo akuzange kube kuhle saphonga ukuthola nje khonokho ukuthi sidle akusavuthwanga lokuvuthwa vele hayi akuzange kube ngumnyaka omuhle sibili kithi abalimi.
Yiziphi izilimo elizilima kakhulu ebubi?
Ebubi siqinisa kakhulu ukulima umumbu bese sifaka izilimo lezi ezaphansi ezinjengamazambane lendumba kodwa abantu ngobuningi sibili bagcina khonapha ekulimeni umumbu baba.
Onyawuthi la mabele alikubambi?
Onyawuthi abalutshwana abayilimayo laba mabele baphonga ukuthi gqagqa lapha lalapha kodwa baqinisa wona umumbu kakhulu abantu.
Lalithi nxa litshayile sibili nala okuzwayo liyahambisa yini umumbu e-GMP liyawuthengisa kumbe liyagcina ngokudla?
nxa kuvumile njengoba kuthembisa izulu njengawona lomnyaka sijayele ukuthi sihambise khonapha enyadi lapho kule depo khona e-GMB khona.
Uvama ukuthola amasaka amangaki njalo okunganani oya kukuhambise e-GMB?
Nxa kuvumile sibili njengawona lomnyaka sijayele ukuthi nxa nitholile nithole ama-ton kose afika abe ngu-6 bese kusithi ngithathe okunye ngibeke eceleni ukwenzela ukuthi abantwana badle, ngithathe loba abe mane ngoba imuli kayinkhulu kangako bese ngiwahambisa ngiwathengise e-GMB.
Elivama ukuhlawulwa kuhle yini i-GMB ngoba siyake sizwe esikhathini esiningi abazali sebekhala bengasabhadalwanga ngesikhathi.
Lapho yikho-ke okulohlupho olukhulu ubaba Nkomo ngoba uyahambisa amabele ayehlala khona ngale isikhathi eside kuthiwe buze khanyela ukulokhu kuhamba usiyakhanyela imali uthathe phose amaviki amabili kumbe amathathu ungakatholi imali.
Kuyini okunye okuhluphayo kumbe okwenzakalayo nje bube ongasitshela ngakho?
Uhlupho olukhona yikuthi abantu baphila ngokulima, manje-ke izulu nxa lingekho imali iyahlupha sibili ngoba nxa lingasananga sekuyabe sekufisa ukuthi abantu impilo yabo isisiba sekunzimeni kakhulu ngenxa yokuswelakala kwemali.
Khona imali eliyisebenzisayo lisebenzisa amabhondi, lisebenzisa idola leMelika liyatholakala yiphi eliyisebenzisayo khona ngapha?
Khathesi ukukhuluma iqiniso baba Nkomo, idola leMelika alisabonakali, sekugcwele wona amabhondi wesesiwasebenzisa khonapha ebubi.
Okunye njengoba izulu lisina agcwele amadamu konke kuhamba kakuhle nje, inkomo zilungile lokutibha ziyatibha konke kuhamba kakuhle.
Ye, njengoba izulu lifina kanje inkomo sibili zinonile kulo nyaka okumangalisayo, amadamu agcwele njengoba silomfula omkhulu umbembesi lapha nayo ugcwele sibili udamahabulo sekulamaveki amabili sibili kungachapheki kuya phetheya khona ale kwezinyiza kamizi ezihlala phetheya.
Hhayi, siyabonga baba Mathambo, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo litsha inala khona ngapho lisigcinele lathi ihlobo.
Kulungile baba Nkomo, ngibongile ukuxoxa lawe kakhulu nakusasa baba.
Lamlela.
Lamlela.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sebubi umnumzana Cecil Mathambo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba. Njengokuthembisa kwethu sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla leZimbabwe People First umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Ngokuthi kwenilanga awudingi ukuthi uzube lomoya omubi uzwa uphatheka kabi la nxa iqembu ungalisekile kanti kuhlala kuxatshana nsukuzenkuhlala kuxatshana. Into eqakathekileyo ikuhlangana ukwedlula ukwehlukana. Awungitshela ukuthi uthiwani ma iqembu lisehlukaniswa indaba yokuthi kufanele kube nama-coalition. Yikho abantu bekhaya ukuthi babambisane ngenxa yokuthi inkinga zeZimbabwe zinkulu kakhulu. Kuright ukuthi abantu bayo nama-coalition babambisane, kodwa ma abantu sebesehlukana ngenxa yama-coalition usuyibona ukuthi into le kungathi kusasekude phambili. Impilakahle yeZimbabwe isasekatshana ngenxa yokuthi kungathi abakhokheli bakhangele ezabo izikhwama, bakhangele ezabo izithunzi, bakhangele udumo lwabo kuphela, hayi ukusebenzela umphakathi.
Umnumzana Mkandla, wena uthi ningodaba lona lolu olokubana ama-coalition la abuyayo iyo akhanya esehlukanisa abantu, kanti kungani kungabunjwa ibandla elilodwa elikhulu elisekelwa nguZulu?
Lokho kuqakathekile sibili ukuthi khona lokho akuthintileyo umfowethu lapho ukuthi abantu basuke bekhangela izikhwama ezabo. Yikho kuphela okuhluphayo ngoba uzathola ukuthi khona omunye umuntu labantu abangu-43 omunye ulesesi ufuna ukubuya i-coalition endaweni ukuthi khona bebhiliza amaqhiba lana siphume silolutho olulodwa sibe sesithi ngqo sesiqondane lezani la leli bandle libusayo leli lilamatirikisi alo le 15 billion leyani zangene isingenile seziqhwameni zabanye abantu iqalisile so ngeyikho ubona kupho kuchitheka nje kubambo lokhu kwethutsha laphana ungakayitshaya intambo ngaleso kuchithekile so lelo limqotho sibili ukuthi kukakudingakala ukuthi kube lephathi eyodwa sikhangele ama-policies ne-ideology kuphela sesiqinisa nje i-constitution kodwa sibe lokuvumelana ukuthi khona ukholo lwethu ekubuseni ilizwe ngakube yilokhu sivumelane kulokhu sesidiliza amaxhiba lawo sibe le party eyodwa kuphela eqondana lalo ndoda kuqili lokhu ngobana singahamba nakho futhi sifokuba zintaka imali liyani izangena ezikhwameni zabanye kuze sothiwa khona sekusela iviki eyodwa i-coalition liyana kayiseki kuzahlupha nokufaka bona bana amalunga ephaliamende lana lama-councillors omunye sebaleke labanye selisiyasala lina libhithela laphana lalaphana ikhampeni ngiyangikhona sisiba nzima ukuthi lenze umkhankaso njengona lokhu kodwa-ke kuqakathekile ukuthi abantu abakhangele ubuhlungu babantu abadilize amaxhiba abo kukhangelwane abantu bebe nephathi eyodwa kuphela akukhethile ukuthi ingaphansi kwayiliphi ibandla kodwa i-ideology ipolicy lokuthi thina ngokwethu i-constitution yethu iminjani yikho okuqakathekileyo.
Mnumzana Nkomo, siyananzelela ukubana lapho okuqatshanwa khona emabandleni sizwa kuthiwa umthakathi yiZANU PF, kungakuliqiniso into?
Ekholweni lwesikristu kulo mnumzana othiwa ngusatana, lo mnumzana othiwa ngusatana uhlala esolweni nsuku zonke ngazi zonke isikhathi kuthi kwelinye ilanga ngenxa umuntu ezenzele nje izinto ngobuchapha bakhe or ngobuvila bakhe or ngobugovu bakhe ezithi ngusatana. IZANU PF layo seyaba ngusatana wama-political parties eZimbabwe, lalapho engekho khona isibonakala. Ngicabanga ukuthi sikuphiwa izithunzi engazidizeziyo ezikhathini esiningi sokufana ukuthi ama-parties lawa opposition akazihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti wona vele afunani. Sizakhumbula ukuthi ozimpi ku-first lady bebekuZANU nje kunokudala kho iZANU le abayisola anti bayakwazi ukuthi isebenza njani, bayavi kahle abayiphuphuzi. Manje ukuthi balolwa beyisola bona sebephumile kutshengisa ukuthi bona yibawele phutha ukwedlula iZANU. Angithi baphuma kuZANU bevele beyazi ukuthi njani, sebethi sebezimele ngane futhi sebeloko besithi iZANU ZANU, sebevele bengakwazi ukuthi iZANU yenzani. Kuyadingeka kwelinye ilanga ukuthi abantu benze ukuthiwa yi-self introspection, bazikhangele ngaphakathi kuthiwa bezinikele amakhwaba ngenxa yokuthi ukusola iZANU kuze kubancede ngenxa yokuthi iZANU vele kayisebenzeli bona. Siyakubonisa ukuthi ayisebenzeli bona, ayisebenzeli abantu beZimbabwe, isebenzela umgabelo emuli yakhe. Kho kuzancedani ukutshona ubovula kumbe ukhala ngeZANU ngenxa yokuthi iZANU siyakubeka sobala ukuthi vele yona kayisebenzeli phakathi, izisebenzelela imuli kamongameli Robert Mugabe kuphela.
Lo-ke bekungumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa endawonye lomnumzana Max Mkandla, isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First, ebesixoxa labo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa nonkosikazi Esnard Bulayani, umgcini sihlalo wakobulawayo kubandla leZimbabwe People First. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Yes, singakaqhubekeli phambili, ungasichazisela ngamafitshane imbali yakho.
Okay, mina ibizo lami ngu-Esnard Bulayani. Imuli yangakithi, ifamily yangakithi, umama wami wayengu-chairperson eBulawayo South, owezaphu. So mina ngangiyiyouth khona lapha. So ngakhula ipolitics ngiyithanda ekuhlanganeni kweZANU leZaphu laphana iunithi yabo, ngathiyana lebandla leZaphu. I-MDC usese ngu-Gibson Sibanda laphana ngavumbuluka ngaba khona. So kulo tswankirayo lo-Welshman Ncube bejikilizana ngendaba yamasenator laphana, mina ngasala ngu-Welshman Ncube. Sesitshayiwe laphana nabakithi bengasasivotelanga ngo-2013 ngathi hayi manini ngiphumule. 2015 I was part of ukuqalisa ibandla leZimbabwe People First. yimi one of omama abahamba siyacela umama uMjuru ukuthi ebele party do ekuqaliseni ngathi ngahamba ngendlela ye counseling as I told you that I'm a nurse and a counselor by profession ngangisimpathize laye ukuxotshwa kwakhe
siyananzelela ukuthi bekulokuxokozela kubandla lakho leZimbabwe People First abaxotshiweyo kuleli bandla bathi unkosikazi Joyce Mjuru kalabo khokheli obulohlonzi ubona ngani lokho bengabe bekutsho ngoba engowesifazana yini
themba konke khona lokhu kungabe kuhlangana ngokuba isikhathi eside abantu babahlonipha abantu abangabomama babe bebayeyisa especially abantu abangabobaba kabafisi ukuthi omama bebephezulu asitheni ngikhangele mina engikhulumayo mina umama obulele you'll find that enhlangana lakho ekubuseni bulawayo yiko kuhlangana nalo mama ekubuseni Zimbabwe People First ngasikhangele lapha eZimbabwe kathesi umama uMjuru ngiyedoda sikhulula ukuthi lokho kwenzakeleyo nami I was part of it because abantu kathesi bathabile bese sithwele nzima ngabadala bona lapha and siyathaba because umama nguye osizwileyo ukuthi kumele ukuthi kube ne-inclusivity phakathi kwe-partner le. Bese befuna ukwenza isizano phakathi kweZimbabwe People First. Eyinto kade sesithone sikhuluma ngayo, especially thina abantu beMathabeleland, ukuncindezela okunjalo vele besingakufisi. Besifuna ukuthi lathi sizibone ukuthi sisebandleni elilanda ukuzokhulula iZimbabwe. Not ukuthi sijoyine izano B, sijoyine ngeqele. Into kade singayifunena le.
Kodwa abanye bamsolile unkosikazi Mjuru bathi uphangise kakhulu ukuxotsha abanye lokuthi kube le ngxabano phakathi kwaleli bandla lona lisaqalisa.
Into le ivele kayiqalisanga kathesi bazasona bephandle thina kade siphakathi besikukhangele. Ngabantu kade bengafuni into ezifunwa ngabantu. So ngathi sizuzele upresident ongumama okwaziyo ukuthi hayi abantu sebenjele bathi bafuna lokhu abantu bathi bafuna lokhu. Ase sikukwanise thina ukuthi kuthiwa sibe sisithi ngasithi sifuna i-Congress iyavalwa. Sifuna i-coalition iyavalwa because yithi ama-founding elders. Ama-founding elders awani kanti. Siqalise labo phela abantu labo. So ingani thina asiseke ukuthi sibe ngama-founding elders. And umama ubhodile iZimbabwe yonke bekhalala amarani because bafuna ukuthi bebe yibo. So thina singatshona sinesa abantu abanjalo. Akuseze kuyenzeka sozani le iZimbabwe People First yabantu bonke. So kumele ukuthi belalele abantu ukuthi bathini. And umama ukwenze waba right ukuthi elalele abantu ukuthi bathini.
Lokhu abamsola ngakho-ke labo abaxotshiweyo besithi uvele ngalabo khokheli obulohlonzi.
Bona yibo abalabo yini. Bona bebeplanile ukuthi bemxothe. Wabaphangisela. Hawona nje athi nesinceda ngakho. Ngaphandle kokubuya lezikweredi bethi iZimbabwe People First ibhadale.
Kulalokhu ade bekutsho ukuthi bona ayisikho ukuthi bafuna ukukhokhela sebebadala.
Bathi bona abazifuni.
Khuluma lapha esanze umnumzana Gombo esithi yena usemdala kanye-ke wafuna ukukhokhela.
Badangerous bona laba abantu. Akula ungabona umuntu othena akafuni iposition kupolitics. Kukhona okurongu ngaye. Because ngako ukuthi bebengayifuni iposition le. Okwenza ukuthi bengalaleli into evele ebantwini kuyini. Kuthi uthi wena uyabe ufuna iposition. Ukufakele abantu babo bezana. Thina siyalile and siyathaba ukuthi umama uMjuru usele nabantu. Akacalanga le click ezano phezu. Asesikuvume vele. Thina sisilaye ama-province wonke 9 out of 10. Wonke they are behind umama uMjuru.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlele.
Siyabonga mama.
Leyo balaleli bekuyingqoqo lo nkosikazi Esinathi Bulayani, umgcini sihlalo wakobulawayo kubandla leZimbabwe People First. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Hayi, siyabonga ke isikhathi sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamuhla. Izakhamizi ze-insiza zibanjwa ngamandla ukuthi zihlawule imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe. Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First zilandula imbiko ukuthi ibangandla selidilika. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.